Esingeke sikubalekele kubana elizweni kule corruption and i-corruption yangkhona ilokwethusa and i-corruption yangkhona ayikho uhulumente kuphela, isiyinto esitholakala yonke indawo. And sitsho njalo sithi la private sector lata abantu siyayenza le corruption. Corruption sokuyinto esihlala ngayo njalo siphila ngayo. Idola likhona nxa silikhangele silibona ngensuku ngensuku, kodwa idola esilalo eZimbabwe asilo dola elithi khathesi singathi lingabe likwanisa ukusustaina i-wage bill eyama-civil servant. Njalo singakhangela kuhle kuhle ukuthi ekuqaliseni sisebenzisa idola ngo-2009 ama-nostro accounts amabhenki ayele mali edlula 14 billion, eyimali eyabuya eZimbabwe. Athi sithi asikhangele ukuthi after 5 years sisebenzisa leyo mali eZimbabwe sase sisekuleta less than 4 billion, otsho ubana i-10 billion yankho sasesiyisebenzisile yaphuma yangaphenduki. Njalo ungakhangela kathesi ama-nostro account amabhenki alayo imali enjalo ukuthi sustain i-economy. Economy yethu ifuna kusekuleta ukuthi sibe rikumile kuhle kuhle, isayasukusekuleta something like 3 billion, and leyo 3 billion asilayo in US dollars loba in reserve currency, yimali okufuze siyibuild. So nxa sikhangele kathesi siyavuma yesu kule corruption and i-corruption yonke khona yonke ndawo la uhulumende kufuza acte kakhulu ngendaba ye-corruption, ikakhulu yena umongameli kufuza acte nge-corruption ekuhulumende njengobaba wesizwe, njengomkhokheli kufuza abone ukuthi uyaqondisa, angalulazisi kabambe achaye ngoswazi kuze kube ngani kuyaqonda. Ngoba ukuba ne-corruption yikho kwenza into zibe nzima, ngoba abantu kuba nzima ukuthi ubatshele ukuthi into ayenzakali ngoba ekhangela baye bekholisa.
Abongi labodokotela baphakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele baholiswe ngedola leMelika, kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zikhala ngokufanayo, ubona luphetha njani lolu daba?
Masikhangele umumo weZimbabwe kathesi abakufunayo, angiboni loba ubona uhulumende engekwenelisa. Ngoba sikhangele ukuthi idola leMelika kube likhona litholakala eZimbabwe, kufuze kube le-production, ngoba idola leMelika lingatholakala nxa si-export. Kodwa ungakhangela kathesi sikhanya si-importa okudlula u-export. Sikhangele kwezenombolo sibili, iZimbabwe ithola between 80 and 100 million esithi imali eyithola ngenyanga yenyanga from i-diaspora remittance. Ungakhangela leyo mali yonke ingaphelela njaye emafutheni epetrol kuphela. Singakhangela imali esiyithola ngama-export esiwenzayo yehlile kakhulu ngalesi sikhathi se-COVID, ngoba amabhoda amaningi ade valiwe, kodwa besi-importa into eziningi ngenxa yale-COVID. Ungakhangela leso simo kukhombisa ukubana i-US dollar asilitholi, njalo ungabakwazi ukubana i-US dollar esilisebenzisayo eZimbabwe asivunyelwanga ukulisebenzisa nge-America. Nxa lingashota kula ngendlela esingayithola lona ngalo ngaphandle kokulithenga.